Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe umongameli wakole Botswana uMogoetsi Masisi ukwele Zimbabwe lapho akhangelelwe ukuthi uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa sizahlolisisa isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu elizweni salethelela ezimidlalo lokunye okuchiyeneyo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngabantu abaphikisana ngenani labantu abakade besemhlanganweni weMDC Alliance ngobulawayo ngomgqibelo kambe kushoni nxa abantu abaningi besiya emhlanganweni enje loba nje abanye sebethwalwa izimota ku-Live Talk lamhla sihlolisisa okwenzakala kubandla le-MDCT ngesikhathi kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni kamnumzana Nelson Jamisa kushoni nxa kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni le abanye sebehlaba umkhosi ngokushiywa phandle kwalokho thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjeni yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.